Soko isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngokugqibelo mhla ka 22 kuNcwabakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa namhla uhlangane lenhlanganiso yeMathebeleland Collective kobulawayo kanye lekhansili yaleli dolobho becubungula okuhluphayo kulindawo.
Le aso dialogue eleqiniso asoxoxisana okuleqiniso odaba lelombhuqazi wegugurawundi abaluthathi serious. Last week nje omnye uminista uMtswanga Monica ukhulumele eceleni ethethisi Robert Ndlovu esithi uyi minority, righteous minority.
Ibandla le-MDCT lithi umkhokheli walo uNkosazana Thokozani Khuphe ukhangelelwe ukuphindela iPhalamende ukuba lilunga laleli dale labanye bakhe, njalo amabizo abo asehleliwe inhlanganiso yeZEC.
Iqiniso umama uKhuphe uyavuyela ePhalamende, uzokwazi ukuthi nguye osikhokhelayo eqembini lethu. Ngaleyo ndlela ke siyamdinga ukuthi abe khona ePhalamende, asikhokhele nasePhalamende sikwazi ukuthi sichallenge igovernment.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi abantu asebehlaselwe ligcikwane le-coronavirus selokhu laqhamukayo ekuqaleni kwalo umnyaka sebefika phose inkulungwane eziyisithupha 5815, njalo selabulala abalikhulu lamachumi amahlanu lambili 152. Lokhu kuza ngemva kokuba abantu abangamachumi ayisikhombisa elizweni betholakale belaleli gcikwane izolo, njalo kwatshona oyedwa. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amachumi amabili lambili 22.9 million asebahlaselwa ileli gcikwane, labulala abedlula amakhulu azinkulungwane eziyisithiyangalombili 800.2000. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uhlangene lenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Collective kobulawayo, lapho kuhlafunwe ukukhathazayo kulesi isigaba ukugoqela udaba lwegugurawundi, ukungcwatshwa kutshaya kwababhubha ngalesi isikhathi, kanye lokusiza abangalencwadi zokuzalwa ezama-birth certificates ngenxa yalolu daba. Uphinde wahlangana njalo lekhansili yedolobho lakobulawayo, lapho kuhlafunwe khona udaba lokusilela kwamanzi kuleli dolobho. Kodwa ezinye inhlanganiso ezazi kumanyano lo zaseziphuma zithi uhulumende ulutshaya indiva udaba lwegugurawundi. Omunye wabo ngumnumzana Domisani Nkomo olwela ilungelo loluntu othi udanile ebona umfanekiso wakhe omnyaka odluleyo baze behlangane lomongameli Mnangagwa ulokhu usetshenziswa lanxa sewaphuma kulo umanyano.
Sengibone impikitsha eyakudala ngoba abantu bangikhona senza ngazani impikitsha yalo nyaka ekuhlangana lo president uMnangagwa. Ngibona lokhu kwenziwe ngabomo ngabantu abafuna ukungcolisa lokungcolisa lokugcona abanye bethu. Ngikhulumela lapha ama organization angafika 15 ama credible organizations athenjiwe lapha eMathebeleland.
Okuyiso isizathu esimqoka esenza ukuthi inhlanganiso yakho mhlawumbe lezinye ziphume kulo umanyano weMathebeleland Collective kuyini? Lisolani ngokuthi lamhlanje nje bebehlangene kuyini elingakuthembiyo ngabo ukuthi bengaphuma lesi sombululo kudaba lwegugurawundi lezinye ezikhathaza isigaba seMandebele?
Sabona ukubana ukuxoxisana lo hulumende njengeMathebeleland Collective ngaleso sikhathi kwakungancedi, ngoba uhulumende nje kumbe singathi ZANU-PF idinga indlela yokubana isebenzise abantu. So isisebenzisa khonaphana lakhathesi lokho isebenzisa abantu. Ingasikhangele nje khathesi abantu bayathunjwa, bayanyamalala, abanye basemajele. Indaba yegugurawundi lei lakhathesa kula lithosule nje ngodaba lekugrawundi ngoba vele abantu abafeza igugrawundi kusukela upresident ngokwakhe le aso dialogue eleqiniso asoxoxisana okuleqiniso ngoba nxa sikhangela izenzo zwahulumende kutshengisela ukubana haji udaba lelo mbhuqazi wegugrawundi akula lutasabelenzile abaluthathi serious last week nje omnye minister umtswanga Monica ukhulumela eceleni ethethisi Robert Ndlovu esithi uyi minority righteous minority etshengisela ukudelela etshengisela umbono wegugrawundi okhangelela abantu abavela emathebe lokhu kuyatshengisela ukubana hayi abakho serious ngabe uxotshiwe nje uMonica enalo ngodaba lonalo ngoba ezinye indawo abantu abakhuluma kubi ngamajuda esithi anti-semitism labangavumi ukubana umbhuqazi wamajuda wabakhona bayaxotshwa kwezinye indawo uhulumende nxa eserious ngabe umthwanga lo waxotshwa njalo ngabe baserious ngabe sokule mpumela ngabe sokule outreach i-truth telling yokuthi kwahamba njani kugugrawundi e-independent akhona ukuthi sibe lamaganyana ayi-4 lembuzi eziyi-2 zisithi sizakhuluma iqiniso ngokuthi imbuzi zabulawa njani ngamaganyane kumbe ngamakhanka kusobala ukubana kuzaphuma ini story sesamaganyane ukubana yiwo angabanqobi so hayi ngokubona kwethu sabona singasuthiseki ngohlelo lokuxoxisana lolu ngoba uhulumende kakho serious ngodaba legugrawundi
lo ngumnumzana Domisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elwela ilungelo loluntu sixoxelaye ekobulawayo isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala umiswe phambi kwedale likamantshi namhla esetheswa icala lokukhuthaza udlakela kulandela ukuhlelwa kokutshengisela ekupheleni kwenyanga edluleyo ubotshwe izolo ngemva kokudingwa ngamapholisa kwesikhathi eside njalo kulokudonselana phakathi kwamalunga e-MDC ukuthi ngubani okhombele amapholisa lapho abecatshe khona kusenjalo imuli yesinye isiphathamandla saleli bandla isitholakale esibhubhile izolo umnumzana Lovender Chiwaya itshele iStudio 7 ukuthi ayithokozi ngokuthi amapholisa awayinikeza isidumbu sakhe kulandela ukuhlolwa kwaso esibhedlela seCaroy ngoba bafuna ukuyamfihla eHarare kulokhu kungakacaci ukuthi ukuthi wafa njani kodwa ibandla lakhe licabangela uhulumende kulandela ukukhonona kwamalunga ebandla le-MDC athi ayathunjwa njalo ehlukuluzwe kukanti abotshwa mahlayana ngohulumende ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi okunye akusiqiniso
indaba yokuthumba le isihluphile kakhulu kodwa mina ngifuna ukuthi ngifake i-challenge encane kulezi nsuku sila into eyi-social media silama-smartphones lawa nxa yena lo muntu ocatshile ekwazi ukubona ufuna ukuzothunjwa mbe ufuna ukuhamba njani yindaba engasethi apha izinto zakhe kuhle kube lo bufakazi obugcwele sibonde ngubani omlandayo umlanda ngaliphi kube labanye abantu abaplantiweyo phela bethatha ama-videos lawa sikubone khona kwana sibona ukuthi uthethwe ngubani uhambe njani ngesikhathi bani kwathini ngoba waye ngisitsho njalo ngifuna ukuzwisise kuhle akula hulumende opheleleyo ongafuna umuntu abeloku ethumba abantu esezinto ezinjalo so ezimngcolisayo yena efuna ukubusa you can't do that so kukhona ukutshaya amanzi labana into eyenziwa ngamanye amazwe leyo eyokuthi bathethe istory esisodwa one side behluleke njani ukuthi benze njengalokho okwenziwe ngubaba uRamaphosa weSouth Africa wathumela abantu ukuthi bezozwisisa ukuthi uhamba njani akula ngisho one embassy esike yaphuma yathi uhulumende kanti sicela ukuze ukuthi lapha uhamba njani but instead baphuma lama solidarity speech lama statement ukuthi kona becondeme uhulumende walapha eZimbabwe uyikho laphela lapho ucina ukuthi mhlawumbe yiyo phela i-regime change agenda leyo
sibonile njalo umphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe mnumzana Sibusiso Moyo esithi akula nkinga eZimbabwe abantu abachonjalo ngabafuna nje ukuthi bethole inzuzo ngakho
iZimbabwe njengamazwe wonke silazo inkinga lapha lalaphana kodwa ngiyabona into ebithiwe ngu ngumnumzana ophede intambo yokudlela lamanye amazwe ikuthi into siyenziwa ngabanye abantu lapha sebesenza engani thiwa kumbethwa sokubhebha lapha kusahlaleki kukanti ke hayi noma sisebuhlungwini noma umkhono ongamanga kuhle noma iCovid isitshaya kodwa ngendlela esifaka ngakho ngabanye abantu yilokwana esikuthi kona sokule agenda ethize akula nto enkulu ebengehlile ukuthi kona sihlalelisane phansi sikhulumisane and mina ngiyazonda ukuthi kona into lezi ungazikhangela kanenginengi abantu abavela ngale phesheya kwashangane yibo abafakwa kakhulu kuvini uma-social media yibo abafakelwa ama-hashtag kade abangapha keni waye bengenzwa into efana nayo naleyo uhlubona ukuthi hayi vele into yangona asiyo nto esinsiye ngiyakhumbula thina silabantwana amantombazane ekhadibake abatshayayo bahlumeze amapholisa akuzange kube la ma-hashtag wonke lawo bakhona amaye abantwana ababenziwa lokhu lalokhu khonapha azange sibone ama-hashtag wonke lawo kodwa laba amadoda amabili athe kwaba le problem yabo lapha ama-hashtag sekugcwele ilizwe lonke sokuze kungenela indawo amazwe amanye avela khatshana kutheni abanye abantu bazuza imali ngendlela ezinjalo kuyinto embi yona leyo
lowo ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu PF sixoxelaye ekwabulawayo ibandla leMDCT seligcizelele ukuthi ngempela umkhokheli walo unkosazana Thokozani Khuphe ukhangelelwe ukuphindela edalela eParliament ukuba lilunga laleli dale labanye bakhe njalo amabizo abo asehleliwe inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iZEC ebona ngokuqhutshwa kokhetho okuningi ngalolu daba asikuzweni kwingxoxo lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Khalipani Phugeni yena okhangelelwe ukuba lilunga ledale leSenate
liqiniso umama Khuphe uyabuyela eParliament uzokwazi ukuthi nguye osikhokhelayo eqembini lethu ngaleyo ndlela ke siyamdinga ukuthi abe khona eParliament asikhokhele naseParliament sikwazi ukuthi sichallenge igovernment ukuthi kukho konke kwenzayo ikwenzele abantu ukuthi kukho konke ama policies nemithetho eyenzakalayo eParliament ke siyabe senza nemithetho lapho senze imithetho ezophathisa abantu njengoba abantu bethwele nzima kangaka ukuthi impilo zabo zibe ngcono bese ukuthi lokho abakwenzayo bona njengoba kube babusayo simeke sure ukuthi babusa nje babusa ngokusemthethweni ngempela uzobe khona umama Khuphe nabanye ke abayi 14 abafakiwe
lilokhu lilandela isinqumo somthethwandaba na njalo libona ingani bakhona abaningi abazaphikisa ukuba khona kwenu kumadali lawo njengalokho okukhulunywa inhlanganiso yeZEC ukuthi balelungelo lokwenza njalo ukumbi hayi libona ingani wonke umuntu nje uyazwisisa ukuthi ngempela kufanele kube namalunga ebandla lakho angena kulawa madali
yebo umsakazi lento yenzeka nje ngenxa yejudgment eyaphumayo kwase kuthi laba bathi bona abazihlanganisi nejudgment base beyazixotsha ke ngoba le constitution ithi abakwazi ukuqhubeka bemele ibandla lethu eParliament kanti abasengabe ibandla lethu so yebo sihamba nje silandela umthetho owakhutshwa yiSupreme Court hayi laba bafuna ukuthi bafake izincwadi abathi hayi akumelanga ukuthi ngabe kuyenzeka banayo imvumo ngoba phela it's a free country angithi so uZEC naye uzothatha bese ebheka ukuthi how insolo lezi abanazo zivalid noma zikho valid so mangabe zivalid then uZEC sezocela futhi ibandla lethu ukuthi iphinde lifake abanye abantu kodwa mazingekho valid hayi bazozibuka nje bese bayathi ukuthi hayi insolo zenu lezi azikho valid bazibeke eceleni uhlelo bese luyaqhubeka nginethemba ke hayi akekho umuntu phakathi kwethu ongakwazi ukuthi amiswe ngensolo evalid ngokomthetho akulanto ngayisola ngeprocess yonke le eyenzakalayo ngiyabonga msakazi
lowo ngumnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli sebandla leMDCT sixoxelaye ekobulawayo ukuze ubone amagama alabo abazaba ngamalunga edale leSenate lele parliamente abalichumi lanhlano usivakatshele kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele
lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela lamlelwa
Inkokheli zomdabu ezansi emaNdebeleni sezithethe amanyathelo okuvimbela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngokukhuthaza labo abachapha imingcele ngokungekho emthethweni bevela phetsheya ukuthi beqale bezivika emapholiseni kumbe kwabezempila kahle bengakemukelwa emakhaya. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labahlaselwe ligciwane le-coronavirus esabelweni sezansi emaNdebeleni izizalwane zeZimbabwe ezivelele emazweni angabomakhelwane abalisayele South Africa leleBotswana. Kodwa sekuthiye iningi lezakhamizi kulesi sabelo zidlele evalweni yikuthi iningi labantu ababo abaphetheya bachapha imingcele ngokungekho emthethweni okulakho ukumemethekisa igciwane le-coronavirus emakhaya. Unkosikazi Gladys Manalamoyo obona ngezempilakahle esigabeni sebuvuma eGwanda South uthi ukukhathazekile ngalabo abangena elizweni ngokungekho emthethweni.
Ngikhuluma ngomuntu ovele South Africa. Abantu bayafohla babuye bevele South Africa babuye bahlale la. Abantu abanjengabona labo bathiwani ngoba siyakwazi ukuthi vele COVID-19 ngale South Africa inengi ikhona iyaphila.
Umnomzana Mkhululi Ndlovu oyisakhamuse pai udesigabeni sabo sebehlala bevula amehlo beqaphele labo abavelela kwamanye amazwe ngokungekho emthethweni.
Okwenzakalayo ebantwini labo ababe bingela zincwadi siyaba sibacile ukuthi bayiripota emapholiseni.
Izizalwane zakulele eziphindelela izweni zivela kwamanye amazwe ngokusemthethweni zahanjiswa kuma-quarantine centers lazo bezibaleka zikhala ngephango. Umnumzana Nathaniel Moyo ongusobhukwenti bevillage esinayo kwad 18 eGwanda South uthi okunokudala ukuthi abantu bebaleke kuma-quarantine centers yikuhlanganiswa kwalabo abalegciwane labangelalo.
Ngabe kuthiwa abantu laba abasukale eSouth Africa bahle bahlolwe khonale asuke ngalo umuntu ele incwadi yokuthi khona uhloliwe kalalutho azibuyele ngapha engxenye esuke ngale engela mkhuhlane azogcina ethatha umkhuhlane kubona wana abantu babevalwe khona phana ku-quarantine khonokhana yiko kwenza ukuthi abantu bagcine sebebaleke benza ibota jampi yabo le.
Uthi njalo sebethetha amanyathelo kuvimbela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus esinayi.
Into ekhona lapha kungabuya umuntu ovele South singavele sibekwazi ukuthi laphana kulo mntwana ofikile ovele South thina si-encourage umzali womntwana ukuthi thatha umntwana lo ohambelaye ekliniki kumbe yena kahambe ekliniki afike azitholweni ukuthi ngifikile lapha imvele endaweni enje okwenza ukuthi bamkhangele kodwa owalayo angathi kafuna ukuya halolu siyangenela lathi.
Ngokufanayo eNkalange lago sebethethe inyathelo leli kujo usobhuku umnumzana Gilbert Peter.
Kati sonke thina siyabasikhangele sitshele bonke abantu baselayinini lapha ukuthi wonke umuntu olomntwana ose-South Africa ma umntwana ke ebuya lapha kumele ukuthi lesikhathi simuhambise ngaphi esibhedlela abonakale ukuthi kalanto bani bamuthathe bona bamutheste.
Unkosazana Cleopatra Ndlovu ngu-environmental health technician ebuvuma uthi izakhamizi kumele zihlale ziqaphelele ligciwane.
Kanengi simripota thina sesike zaba le contact laye sathintathithana laye kuthiwe ngumntu akazwani kwazathi kahamba ngowabingelela kokhulu kahamba ngowabingelela komamncane esengenangena indawo yonke. So asimekeni shure ukuthi khonkhona nxa befika bona labana abantu abahlangani labantu beze bayevela ngale sesikwazi ukuthi khonkhona bayisimubani.
Abesifazane esiqoqe labo bathi kuza kuba nzima ukuthi babuyisele emuva abantu ababo lapho bethe baphindela bavela phetheya. Unkosikazi Mnyadziwa Sizibo eshanya ugwe ngomunye wabo.
Ngakho ukukhuluma manga ukuthi angabuya ngiyamxotsha angabuya ngiyambuya dlala ngiyaqamba ngiyabo kuzama ukuthi ahambe kumbeni yena ngangalela ngathi ngiyazama ukuthi hayi lapha kumele ukuthi ucale uye ngaphi uye khona ngani labo kukhulunywa khona.
Kusenjalo isiphala sengwalo se-Edward Ndlovu Memorial Library sasinikeze izakhamizi ezifika phosa amakhulu 3 izayeka amamask kanye lemito yogeza izandla ukuze zizivikele kugciwane le-coronavirus. Unkosikazi Vivian Thandekile Moyo wasaphethe isihlalo somqondisi we-Edward Ndlovu Memorial Library uthi bakhathazekile ngenhlala kahle yezakhamizi ngalesi sikhathi sokumemetheka kwegciwane leli.
I-Edward Ndlovu Memorial Trust silenhlelo esizenza emakhaya njengoba sikhona apha namhlanje. Nxa sigijima lapha sigijinyiswa yi-organization okuthiwa yi-ELMA, yona ise-South Africa. Iyabuza ukuthi kathi njengoba kulo mkhuhlane lowo abantu abezukuhlala phansi, abanye bagule bafe sicine kungasela kuthuthuka esigabeni.
Kombiko okhitshwe ngabogatsha lwezempilakahle sebengamakhulu amahlanu labathuma izikhombisa lasithupha 576 asebetholakale bele gciwane lecorona esabelweni sezansi yamaNdebeleni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, Albert Ncube.
Uyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Hloniphani Ncube, umkhokheli webandla eliphikisayo elitsha ele Mthwakazi Democratic Alliance. Owakuqala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu babugande, ngibingelele kuba laleli bohlelo.
Ungasitshela mnumzana ukuthi ibandla lenu leli lisungulwe nini njalo ngapi?
Ibandla leMthwakazi Democratic Alliance lisungulwe mhla ka 11 June 2019 eSouth Africa, kodwa leli bandla ligoqela abantu abakomthwakazi labanye abakwamanye amazwe. Silama structures kwamanye amazwe kubaliselo Botswana o South Africa, ngitsho laseNgilandi sinawo ama structures la overseas kwamanye amazwe.
Amanye amalunga ebandla lenu amqoka ngobani? Ungasipha amagama abo abalutshwana nje kusukusela kulo ongumlandeli ongumsekeli wakho kusiya kumgcini sihlalo labanye abanjalo?
Amalunga ebandla ethu amqoka, ngingathi upresident nguHloniphani Ncube, uvice president nguIsabeli Dube, ugcini sihlalo nguAndrew Ndlovu, umsekeli wakhe nguFaith Ndlovu, usecretary general nguThulane Sibanda, ukanti umsekeli wakhe nguThandiwe Moyo. Labo bantu abanye bagxile lapha eMzantsi Afrika, abanye bakwaMthwakazi.
Injongo yenu kuyini kahle kahle njengoba igama lebandla lenu lilomthwakazi phakathi, likhangelele umthwakazi wodwa nje kuphela na, kumbe nqa lingangena kukhetho liyabalifuna ukungena kukhetho ilizwe lonke?
Injongo yethu kakhulukazi njengebandla leMthwakazi Democratic Alliance ikuthi sifisa ukuthi silwele inkululeko kamthwakazi. Ngakho kasigxilanga kuZimbabwe yonke jikelele, sikhangelele abantu bakwamthwakazi. Okumqoka sikulwela inkululeko kamthwakazi, okwesibili silwela ukuthi komthwakazi kube lenqubekela phambili. Siyazi ukuthi leliyalizwe lokhe lathola uzibuse wabantu abamnyama, isizwe sakithi sakwamthwakazi masikhangele ngezenqubekela phambili sisemuva kakhulu. Siqathanisa la kwezinye indawo zelizweni siyabona ukuthi kulobandlululo olukhulu kakhulu. Ngakho thina njengebandla injongo yethu emqoka yikuthi umthwakazi akhululeke, kube lilizwe elizimele lodwa. Sibisele ama boundaries ayekhona, sibuyela emuva ngo-1893 lapho abelungu abeza bazohlasela isigodlo sakwamthwakazi. Ngiyabonga.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga babugande lani mthwakazi omuhle ngokunginikeza ithuba lokunginikeza indlebe zenu. Inkosi ibusise. Ngiyabonga.
Loke bekungumnumzana Hloniphani Ncube, umkhokheli webandla elisanda sungulwa elemthwakazi Democratic Alliance ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lila
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa loNkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana eyo-Women of Zimbabwe Arise, iWoza. Sicubungula eziphathelane lemfundo kanye lenhlelo zale inhlanganiso ngalolu daba. Uqala ngokusichasisela ngobunzima ukuthi bafunde ebulenjini i-online learning ngesikhathi izikolo zivaliwe.
Ufunda ekulenjini kungaba into enhle kakhulukazi nxa iseneliswa nguZulu wonke, kodwa singananzela vele lapha lihlekana elenelisayo ukuthi lithole leyo mali idatha yadula. Kwezindawo vele singakhangela kulezigaba eZimbabwe ukuthi khona esikhulume esingathi connectivity network ayikho. So ukuthi sikhulume ngokuthi sizabanika idatha kumbe sibayenzelani akweneliseki. Imaterial amabhuku okubala vele esikole vele short. Onganxa isikolo siyavulwa into omele silungiselwe ngoba ngeCovid under Covid 19 angeke ushiye amabhuku. Ngezinto omele zilungiselwe kodwa khona ukuthi singathi umntwana lomntwana sizamnika ibhuku ngekhaya ubala lobani engapi. Ngoba abantwana bethu abesikolo abanye bahlala labantu abasekhulile kakhulu kumevelela embulini akulo onenesouth abele thuba lelo ngenxa yokuthi singakhangela even ngathi kobulawayo. Abazali bachitha isikhathi esiningi besemanzini badinga amanzi bazama ukudinga okokuziphilisa. Ngubani ozaba lethuba njalo nalo sithi nxa elethuba ule capacity nokufundisa umntwana into yiyo. So uqhakathekile ukuthi asihlale asinanzelele ukuthi siyaqoqa ama resources yemali njengesizwe seZimbabwe education sector, sibe le mali eneleyo, sibe le ndleko ezeneleyo, sibe sesonto kwena abantu bethu nxa besiye esikole labo teacher labo bethu bavikelekile, ingqondo zabo zihlalisekile. Okunye okumele sikunanzelele ukuthi khona vele athi abantu bethu basezindlini babulawa zindlala. So nxa izikolo zithi ziyavulwa, sifuna ezikolo kube le feeding scheme ngoba vele abantwana bathi sibalala ngezindlala ezindlini, into esiyaziyo leyo, ama statistics esilawo. So i-feeding nxa ngokuthi izikolo azivulwanga sikhangela ukuthi uhulumende abone ukuthi abantwana ezindlini kathi social welfare kumele bifida la abantwana ngoba vele uteacher uzabe efundisa abantwana abalambileyo la uteacher la elambile ngoba isimo seZimbabwe siyazibonela sonke nikasimanga kahle. Ama singakhana amalungelo abantwana aleziqu ezintathu, children's right to survival, and then we develop them and then they participate and we protect them. So oqala ukuthi kabaqale baphephe laba bantwana. Bebaphepha njani? Kabanika ukudla bengkhaya, bathole bayamukele kwezempila kahle bengkhaya, baphephe ucugcikwane le-COVID. Then bayaphepha sesizakhanda ukuthi i-development sibathuthukisa ngezemfundo lezi.
Ngombono wenu abantwana abaningi bayenelisa yini indleko zesikolo ngesikhathi lesi se-COVID-19? Abanye abazali bengelanzuzo.
Sithanda ukuthi thina njengabazali akula mali ezaphuma ebantwaneni kumbe ebazalini. Kumele imali nxa bevula isikolo endleko yama-testbook akula user fees abazayithola ngoba isimo se-COVID vele sihliza kumisa khona lokhu asilawo leyo mali. I-Education Amendment Act ka-2020 iyatsho obala ukuthi state-funded basic education, it means ECD to form 4, yikho esikufunayo.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso yeWoza. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.